Okokuqala, sibeka umthandazo kubabuthwanjirayo ukuthi sifisela ukuba aphole. Umthandazo njalo sicela ukuthi angasinda. Okuqakathekileyo ukuthi sikwazi ukubana ibandla le-MDC yi-Democratic Party. And njengoba kuyi-Democratic Party, kusho ukuthi izikhundla akusizikhundla zokubekwa, zokufakwa, izikhundla ezivotelwa ngabantu. And i-constitution yethu iyacaca kakhulu ukuthi yini okumele kwenzakale ma kuyukuthi u-president ma engaphatheka angasakwanisi ukuthi enze umsebenzi wakhe. So i-constitution yethu iyasho ukuthi umuntu ongu-vice president nguyena okumele a-take over ma kuthi u-president akaphathekanga kahle. And ma kuthi u-president use-decide ukuthi ehle esikhundleni, kumele loyo vice president abize i-extraordinary congress within a year kukhethwe onguyena ozothatha over isikhundla sikapresident. So ke thina ngoba sesisiya kuma-election kufe kuye wonke umuntu ukuthi ma isikhathi sivuma ukubana leyo extraordinary congress yenziwe kukhethwe umongameli omusha womhlangano wethu. Iyona into esiyibona ingabe i-democratic kakhulu ekubeni kungabi nokulwisana ukuthi ngubani okumele athathe over.
Kodwa ubona usenzeka yini lo mhlangano wokukhetha inkokheli? Alubana uTsvangirai ethe wehla, sikhangele isikhathi nje esesisele ukuthi sincane kungakayiwa kukhetho.
Ye, ngathi nje yiludubo esizohlangana lalo lolu olokubana isikhathi singabe singekho, kodwa angiboni ukuthi kungaba khona enye indlela engaba democratic ngaphandle kokuthi kubuyelwe ku-constitution ukuthi ngubani u-vice mongameli owakhethwayo ku-congress edlulayo kube uyena-ke omela umhlangano abe ngumongameli. Kodwa-ke sibone ukubana njengoba uTsvangirai wafaka amanye ama-vice president la amabili kuzoba le-problem kulokho-ke ngoba labo laba abanye bazofuna ukuthi kube yibona abakhethwayo and then besokusiba yinkinga-ke lapho.
Bakhona abathi ibandla lenu lakho ukudabuka phakathi moyo ngodaba lombango wesikhundla sikababa uTsvangirai, ubona kusenzeka ngaleyo ndlela?
Well, ma kuyukuthi wonke umuntu uya ngaseqinisweni, angiboni mina ukuthi ma abantu kungabantu abazimiseleyo befuna utshintsho elizweni lakithi, ukubanga isikhundla sikamongameli kungaba yinto eqakathekileyo ukuthi kungaze kubhidlize iparty. I think ma sisiya ngedemokhrasi makube lokhetho, okhethwe kube nguyena okhokheli iparty. Abadliweyo bakwazi ukubana the party is bigger than the individual, bangagijimisi ukuthi bafuna izikhundla kodwa bagijimisa ukuthi bathuthukise ilizwe lethu, qhubekele phambili.